isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuLwezi 2018 untungami linkomo endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi batshengisele eHarare namuhla. Umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwa emafonini ayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. Kuwaza Friday, Silo Shekman, umkhotshi olwayehamba leqembu lakhe leKwese Super Sounds, zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla besithi bafuna uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Kubika uMavis Gama.
Bebehlabela ingoma ezigcwele usizi lapho ababalisi laba befola besuka eAfrica Unity Square belubheyise emahofisini awePismas lapho abachiye khona incwadi yezikhalazo eyamukelwe ngumnumzana Arthur Choka okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani le. Basuke lapho beqonde emahofisini wogatsha lwezemali behlabela ingoma zokusola uhulumende bembeka umlando unganakekeli izisebenzi engachiyananga lokamnumzana Robert Mugabe. Iziphathamandla zogatsha lwezemali zihleza baleka emveni kokubezwa besiza behlabela, kodwa abakade befola laba bamukelwe kuhle emahofisini ogatsha lwezisebenzi lapho bafike bachiya incwadi yabo yezikhalazo kumncedisi kamphathintambo unkosazana Victoria Sgauke obaphathe ngendlela encomekayo. Omunye wabaphatheke kulokhu kufola ngumnumzana Thawanda Zimba obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ku-PTUZ. Yena ke ulandisa ngokubafuqileyo ukuthatha leli nyathelo.
Christmas iyasincindezela. Ngokuthi ngoba singahamba esibhedlela kungabe ngela mithi, babe befuni ama-yeast, thina ama-yeast asiwatholi ngoba thina sibhadalwa ngebhondi. Bona bayafuna ngama-yeast. Ihulumende ayisibhadalela yona ngama-yeast ngoba imali abasinika yona ayisakhwani lutho.
Usole kakhulu inyathelo elithethwe ngabaphathizikolo ukubiza imihlangano lababalisi yesiphangiphangi ngenjongo yokubavimba ukuyaphatheka kulokhu kufola.
Siyabe sifuthi uhulumende ekhangele ababalisi ngoba imisebenzi eyenziwa ababalisi imisebenzi emikhulu kakhulu. Kakhangele the way abasebenza ngayo, imali abasinika yona.
Okugcizelelwe ngumnumzana Abiot Moyo, unobhala okhangele ababalisi abakhubazekileyo ku-PTUZ.
I-problem yikuthi singahamba sifuna ukulatshwa, bafuna imali ama-USA, ama-Medical Aid Society, kabafuni ngoba kababhadali. So singacela i-government layo i-PSMAS ukuthi babhadale.
Akaboni uMoyo kungakho ethi yena labanye ababalisi abanjengaye bekhala ngosekusenziwa ngabe Christmas ukufuna inhlawulo ngedola leMelika. Kungakho befuna uhulumende akhangelisise udaba lwemali abayiholayo.
Cela uhulumende ukuthi bakhweze iholo, ukuthi basinike ama-US ngoba everything bafuna ama-US. Ama-tablets bafuna ama-US. Nxa uvakatshela udokotela bafuna i-US. Thina asila.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kokuba ababalisi abafundisa emaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bephatheke kuhlelo lokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili. Inkokheli ye-ARTUZ le ithi kubone kufanele uthatha lelo nyathelo ukuze uhulumende abangezelele iholo lokubaphatha ngcono. Abafole lamhla bekhatshwe ngabasesipholiseni abe-PTUZ laba bebeqhinqa izililo sikhathi sonke lapho befika emahofisini kahulumende abalisa olwezimali kanye lolwezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeVis Gama. Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sicine ngakontuthuzi yathunqa koBulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thunga.
Abaphathi ntambo bakahulumende kanye labagcinisa isihlalo bamakomiti edale lephalamende vethule imbono yabo etshiyeneyo namuhla koBulawayo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi. Umnumzana James Sithole omela emakhokhoba edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezemfundo iyaphezulu kuleli dale usichazisele okunengi okuhlafunwe kulomhlangano.
Umhlangano lo ube yimpumela enhle, uhambe kuhle loba nje kungakapheli isikhathi sokuyaphela kusasa. Lihlelo olunika ithuba ukuthi ama-members of parliament ikakhulu sisebenza kuma-committees ethu atshiyeneyo sibuye sizokwethula phakathi kwabanye bonke abangahlali kwamanye amakomiti amanye ama MPs ama senator njalo phakathi phambi kwama ministers okuvela ebantwini esikuthi khona esakuthola ngesikhathi se-consultation lapho sasikhamba khona sisiyaxoxisana labantu njalo lezihlanganiso ezijeneyo esingakubiza sithi ngama-stakeholder.
Kukhona ongathi bekuludaba egudwini lamuhla kumbe okubone kumqoka?
Okokuqala mhlawumbe ngingakhuluma-ke ngezinto ezimbili. Bekukhona okunyade bephonga ukunika nje kungaqali njalo okunye bephonga ukuthatha izinto ezomnyaka ophelileyo kutshengisa ukuthi ama-ministries abengenzanga umsebenzi kodwa amakomiti akwanisile ukuthi ekuthathe khonokho. Nginganika-ke umzekeliso ngithi mina ngihlala kukomiti ye-higher education. Okunye-ke okuphumileyo sokunikwa i-reporting ngu-chairperson we-committee yikuthi-ke kule mali kade sibuza ekade iphume kuthiwe le imali yiyo imali eholwa ngama-minister labo-permanent secretary kodwa-ke nxa sikhangela imali leyo kukhanya bekuyimali eningi. Bese sibuza ukuthi no imali leyo kanti ingaba ningi okungaka ebantwini abalutshwana kangaka. Kwasokuphuma-ke ukuthi hhayi okunye kulama-minister lama-permanent secretary asebaphumayo bahamba kwamanye amanye ama-ministries kodwa imali yabo ilokhu ithathwa kumbe lokhu ithengiswa ilokhu ikhona kuyenaloyo iminister. Sase sibona ukuthi kuyingozi ngoba kaphusela qiniso ukuthi engxenye kungenzakala ukuthi umuntu lo ngasasebenzi kodwa lokhu ehola kumbe umuntu sehola kabili. Bese kubuya-ke kunye ukuthi ama-ministries siyananzela ukuthi ayazama ekusebenzeni kwawo amanye alamakhampani angaphansi kwawo kodwa bese sikukhangela ukuthi imali le iyabe lokhu iqhubeka kubhajethwa kucelwa imali ukuthi sinike amakhampani lawa kodwa singakukhangela wona amakhampani lawa ukuthi singacubulungisa ukuthi kuyini akulethayo uzathola ukuthi kabula. So ngokunye-ke okukhulumileyo ukuthi ama-MPs kumbe ama-committees akunike ngoba yi-warning kakhulu ukuthi ngesikhathi esilandelayo kasoze sikuthathe lula-ke kakhulu njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaministe nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende hhayi kade simbone ngani lapho sekuzeyenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Umnumzana James Sithole umela eMakhokhoba edalela ephalamende njalo ulilunga lekomiti ye-higher education kuleli dale. Sixoxela ekobulawayo. Umbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank ukuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. UMangutshka utshele umhlangano obusenziwa kobulawayo ohlaziya uluhlu lwendleko kahulumende olomnyaka ozayo ukuthi uZulu lamalunga edalela ephalamende kabazwisisi imbangela yokusilela kwemali elizweni yikho nje bekhuthaza ukwesulwa kwemali yama-RTGS lama-bond notes. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezibalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube engakatholi lesi sikhundla zithi imali yohlobo lwamabhondi yiyo enza kube lobunzima elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Oqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond soku-ovala kathesi ukuthi ayilingani le-US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu abamankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okokuphekisa lokunjalo uzathola esikuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu malanga ngamalanga into ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho-ke okungango ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa ungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. njalo lokuthi sokuobala ukuthi ama RTGS ethu lawa asukela kuma bond alingani US dollar.
Manje lona udaba lokubana wona ama bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisodubo njalo ayasebenza, ukubona njani?
Yeah, ukusebenze ngabe sebenza, kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi bekwanisa ukwenza sithi thina yikurestocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangkhona yena le esithi thina iyasebenza iyabingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela. Yikho ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathintambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempilakahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy, uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe, njalo imali yethu ebhadalwa langabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhononi azisoze ziphathiseke.
Komnumzana Richard Mahomva, yingcwethi ecubungula ezenotho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live talk lamhlanje sikhangela izikhalazo zababalisi abatshengisele eHarare lamhlanje besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siliphinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba abethiwe ezimoteni ezintathu esigodlweni seMogadishu eSomalia lamhlanje ekuseni, ngabulala abantu abangamashumi amabili lantathu. Kulondoda ovuke ubhova wagwaza abantu abambalwa, wabulala oyedwa esigodlweni seAustralia iMelbourne lamhlanje ekuseni. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Premier Soccer League kulimpela viki itetela umdlalo we-final wenkezo yeChibuku Super Cup, wona ozaqhutshelwa enkundleni yeGibo ukusasa. Kubika uJoseph Njanje.
Umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uthi iqembu lakhe lisenkingeni ngoba umdlalo wefinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku uqhutshelwa enkundleni yeGibo okulikhaya leqembu abadlala lalo ele-Triangle.
We're playing at Gibbo, so I think they've got the advantage already, haven't they?
Siza dlalela inkundleni yeGipo okuyinto enza singene kulomdlalo iqembu leTriangle izibambe esidukweni ngoba kulikhaya labo. Ziningi inkundla besingadlalela kuzo ezibalisa yeMandaba kumbe eBarberfields. Yikho ngokubona kwami sivele sifana labantu ababhekane lomqanso kodwa sizabona lapho kuzawela khona induku loxakuxaku.
UHarrison utshele intatheli zindaba kuba inkinga ebhekane leqembu lakhe kuba kulandawo yokuhlala endaweni yeTriangle okutsho ukuba kuzamele belale edolobheni laseMasvingo bese besiya eTriangle ze belanda umdlalo. Iqembu leRCT okuyilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleCapes United nge-2-1 kusigaba se-semifinal lonyaka ngokwesine ukuba iqembu leRCT lifinyelele kufinali yenkezo yeChibuku njalo yileyo liphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leTriangle lona lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 kusigaba se-semifinal. Iqembu elizanqoba kufinali yalonyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Kumidlalo yalonyaka yesigaba seCasalaga Premier Soccer League, iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya emdlalweni wakuqala odlalelwe esigodlweni iHarare, kwathi owesibili odlalelwe enkundleni yeGipo uphelezi ngutshikilobhanqa 1-1. Iqembu elizanqotshwa lona lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngaphandle kweqembu leHarare City, amanye amaqembu asekaphakamisa inkezo yeChibuku selokhulu umncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014 nabalisayele FC Platinum lona elinqobe ngo-2014 kanye lelenkezo yePlatinum lona elinqobe ngo-2016. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silo Shakeman mkhotshi olwaye hamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds bephethe idlalate labo elilesihloko esithi iSMS. Leli lidlalate leGwese Super Sounds elesithupha njalo lilengoma eziyisikhombisa. Leli qembu liqale ukuhlabela ngomnyaka ka-2009 njalo lacindezela idlalate lalo lakuqala ngo-2010. Kusukela lapho alikaze libheke emuva. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi valandeli, vulani, kanye lale ethi isindaba penduli. Yini ke isindaba penduli? Umkhokheli weGwese uShakeman Mkhutshulwa ogama lakhe lokuzalwa nguShepherd Vundla uyachasisa.
Lapha ngubaba owathi ma ebikelwa ukuthi usemotshile usekhulelise umuntu wayala wathi isisu aso sakhe ngoba ebalekela isapoti. Umntwana wakhula ngale sekhuliswa ngumalume nomama. Uthe umntwana sekhulile la ubaba isimo sesimtshayile wajika ekhaya. Uthe ma esejika ekhaya thola ukuthi umntwana usesebenza kahle kakhulu.
Kulale njalo ethi abenza okuhle ehaya abantu abatshiyeneyo abenza imisebenzi ebukekayo emphakathini abagoqela insizwa yaseDutshume uDifa Dube.
Ubaba uDifa waJapi Dube, sinobaba uShanoni, sinobaba uBhula Zabhula naye futhi efuma kanje kuChichi, sinobaba uJona Ndlovu, enyabani laba abantu laba engikhuluma ngabo lapha mabe kubona uDonsa Nzima baba naso isihelo
litholakala ngapi idlalate mkhuchulo
mabe seGoli ngetholakala ku 0732693582 kanti njalo ngikhona futhi ku Facebook uyangena nje ku Facebook ucheke u Shekman Mkhuchulo
ngempela imisebenzi emihle iyabukwa khubekani ke ngemisebenzi yenu boDiva Dube oJonan Dlovu labanye njengokutsho kwabafana begwese bafana bekwese super sounds besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje besabela ke kamnandi singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele esitaladeni seHarare namuhla ve konona ngeholo njalo besithi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika umbiko kasibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwana emafonini eyama RTGS kayisekelwa lidola lemelika soludale inkulumo kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.